emhlanganweni lentathe lezindaba owenzelwe ePolice General Headquarters lamhlekuseni isikhulumeli samapolisa uSenior Assistant Commissioner Charity Charamba uveze ukuba ukwenza kwabathathu laba kuphazamisa uhlangothi lwezomvikela elizweni. Basezandleni zamapolisa sikhuluma nje abathathu laba ababalisa umhleli wezindaba kuSunday Mail uMabasa Sasa ohlela ezokucubungula uBrian Chitemba kanye lolobe loludaba uTinashe Farao. UCharamba uthi loludaba lumangalise hatshi abasesipoliseni kuphela kodwa inhlangothi zonke zezomvikela. Waqonqosela intatheli zindaba kuba zilakho ungena enkingeni nxa zingasebenzisa inkululeko ezilayo ekuqhubeni umsebenzi wazo ngendlela engayisiyo zisenza ukuganga kwalolu hlobo zilobe indaba zamanga ezingelabufakazi. Wengeza ethi lokhu kwenza kwalezi ntatheli zindaba yikwephula umthetho ziphazamisa umsebenzi wamapolisa wokucubungula lolu daba njengoba bekhona asebabotshwa ngodaba lokusebenzisa i-cyanide ukubulala indlovu befuna impondo zazo. Kungakho befuna lezi ntatheli zindaba ze-Sunday Mail zibazise ngokubapha amagama abantu ababikwa beyibo ababanike ulwazi olukhomba ukuthi omunye walabo ababulala indlovu kuyisiphathamandla sesipoliseni. Kodwa uZulu weHarare obalisa umnumzana Mandla Dube waseHeathcliff Extension utshengise ukukhathazeka phezu kwalesi sehlakalo ethi wethuswayo kubotshwa kwabathathu laba.
Intatheli zendaba kumele zisebenze ziyenze umsebenzi wazo okungela kwesaba ukuthi amapolisa aza kwenza kanjani. Lawa ama-journalists babhala istori sabo ngendlela yabo kodwa sebedingile yonke information. Njalo ubona amapolisa kumele basebenzise yona leyo information ukuthi bayibambenise ibancede ukuthi bathole lezo zigebenga ezibulala indlovu khona ngale. So ukuthi babe lokhu behlubuluza ama journalists kakhula ngqondo.
Akumelanga zibanjwe ngamandla intatheli zindaba kuba zitsho ukuba ngubani ozinike ulwazi lapho ziloba izindaba. Amapolisa kumele asebenzise indlela zawo ukudingisisa iqiniso lapho elenkinga ngalokho okulotshwe izintatheli zindaba kuveza uDube.
Ama-journalists bayenza umsebenzi wabo, bafunani kuma-journalists, ama-sources awani, bona umsebenzi wabo ngokuthi badinge i-information ukuthi babambe izigebenga. Bayabophelana ama-journalists, bafuna ama-sources kuma-journalists ukuthi kuhambe kanjani. Ama-journalists ngokusebenza kwabo vele kabavunyelwa ukuthi batshele abantu ukuthi ama-sources abo ngubani. So ukuthi babancindezele ukuthi babatshele ama-sources abo akuncedi lutho. Akusebenzi ngoba lokhu yikungcindizela ama-journalists. Ama-journalists kumele asebenze.
Zikhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba kusasa lezintatheli zindaba ezithethwe ngamapolisa izolo ngenjongo yokuba zisizane lamapolisa la ukuveza leso siphathamandla sasesipoliseni esibikwa saphatheka kusihluku sokubulawa kwendlovu ngokuzithelela itshefu ye-cyanide lapho zinatha khona amanzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.